kodwa thine sikuchoyo.
Alingali tshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 2 Nhlangula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, osanda kukhethwa ukuba ngumqondisi wezemfundo uselaye izikolo zonke elizweni ukuthi zihlawule imali yedili lokuthakazelela ukukhethwa kwakhe elingamadola azinkulungwane $7,000 ngasikolo sinye.
Kodwa thine sikuchoyo yikuthi kakulalelwe imfuno zabantu.
Ukwenziwa umhlangano wokuhlaziya ukuba abazasuswa lapho okwakhiwa khona idamu leGwayisha ngani bazahlawulwa na. Iziphathamandla zeqembu leHighlanders zithi usetholakele ozaqeqetsha iqembu leli. Ukwethula iflag yeZimbabwe esigodlweni sommeli weZimbabwe kwele South Africa okwenziwe ngamalunga ebandla leMthwakazi Republic Party kudala inkulumo.
Ukuqashe kuhle ugabalande ekubeka ukubana iflag into enjani njalo ukumi njani. Ungabona umuntu noma ulezikhalazo zakhe angaziphedulayo ke ezingazwakaliyo seseyinto enjalo. Uvele umuntu abona isikliwe
zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Osanda kukhethwa ukuba ngumqondisi wezemfundo uselaye izikolo zonke elizweni ukuthi zihlawule imali yedili lokuthakazelela ukukhethwa kwakhe elingamadola zinkulungwane $7,000 ngasikolo sinye. Unkosikazi Olika Kaira, owayengumkhokheli wogatsha lwezemfundo esigabeni sakoBulawayo, nguye osekhokhela ugatsha lwezemfundo ilizwe lonke. Osaphethe isikhundla sokhokhela lolu gatsha koBulawayo, unkosikazi Jane Ndebele, uthumele ugwaliba olusezandleni zeStudio 7 oluthi izikolo zonke kumele zikhiphe imali le ukwenzela ukuthi idili lokuthakazelela osengene esikhundleni leli lwenziwe. Uthi kumele izikolo zimthumele incwadi ezifakaza ukuthi zathumela imali le. Umongameli Emmerson Mnangagwa usesuse esihlalweni obengumsekeli kamphathintambo wezokulima umnumzana Douglas Karoro owetheswa icala lokuntshontsha inhlanyelo lemvundiso. Umnangagwa wethule umbiko othi usesuse uKaroro ngokwenza ngoba akwenzayo akuhambelani lehofisi yakhe. Kusasa ingatsha zikahulumende eziphathelane lezamanzi zizabuthana eWange kunye lomsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga lapho okuzenziwa umhlangano wokuhlaziya ukuba abazasuswa lapho okwakhiwa khona idamu leGwayisha ngani bazahlawulwa na. Inhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights ithi ikhathazwa yikungethulwa kwembiko eneleyo ngokususwa kwezakhamizi zelubimbi ezingazi lokuthi ziyangaphi kumbe kuyini okwenzakalayo. Ngalokho, linhlanganiso ithi izacela ukuthi kulandelwe umthetho othi kumele abasuswayo ezindaweni zabo bahlawulwe njalo bahlonyiswe ngolwazi lokuzinakekela ngenxa yokususwa emizini yabo. Siqoxe lesiphathamandla senhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights, umnumzana Khumbulani Maphosa.
Lumhlangano oqoqwe nguminista okhangele iLands and Rural Development njalo ukhangelelwe ukuthi uzathendwa ngabanye ominista abachiyeneyo okugoqela uVice President welizwe eathenda njengominista wezempilakahle lenhlalakahle yabantwana, njalo futhi kuzaba khona abanye aminista abakhokela uminista weFinance, uminista weLocal Government, uminista weNational Housing, lo minister minister okhanyele ezenzele ngendlela okukhanye kubekwa ngayo emsakazweni asizange sizwe ukuthi laba aba affected baza bakhona emhlanganweni leyo ngoba bathe bona yi high level interministerial indaba
manje ngokubona kwenu belifuna ukuthi abazasuswa endaweni leyo okwakhiwa khona idamu basiwe ngapi njalo baphiweni
thina njengenhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights kakukho engingathi sithi kabakuphiwe kumbe sithi kabasiwe laphana kodwa thina esikuchoyo yikuthi kakulalelwe imfuno zabantu khonokho abantu abazathi bayakufuna kakwenziwe ngoba thina kasomsebenzi wethu ukuthi sibakhulumele kodwa abantu balezi mfuno lezidingo ezijene okokuqala abantu bathi bona bafuna ukuthi ba consult kuhlalwe phansi kuxoxiswane kungabi yikufuqwa ngamandla ukuthi hambani lihlala laphana ngoba abaqali ukududulwa phela bake badudulwa yi Kariba bake badudulwa yi National Park sebedudulwa futhi lakhathesi so bathi sebediniwe ngokududulwa so bafuna ukuhlonitshwa ba consult okwesibili bathi bafuna baphiwe ulwazi singathi imibiko le information ngolimi lwabo ukuze bazwisise izinto abazisayinayo babaziphiwayo ukuthi azenzakale okwesithathu njalo bathi bona bafuna ukuthi lapha bahlaliswa khona bahlaliswe njenge community bengabi beqamuqamula ngoba kuyadiliza ubudlelwano lendlela kade behlezi ngayo bathi njalo bafuna icompensation ezabe ife inanzelela ukuthi bakhe izindlu zabo badevelopa ngamanye ngemali yamanye amazwe ngaso bephiwa ibondi ukuthi bona baye kwakha kutsha hayi lokho kuyabe sokubalimaza njalo futhi bona bebesithi bafisa ukuthi ngabe kuyakhiwa izakhiwo lapha baya khona bengakasuswa izindlu zabantu azakhiwe izikolo kazakhiwe amadipa kawakhiwe kakugejwe izibhorane imigwaqo ifakwe yonke into abanayo khathesi kayifakwe lapha baya khona bengakazi badudule bahanjiswe khonapho
Alo ke ngumnumzana Khumbulani Maphosa isiphathamandla senhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo sehlulekile ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba. Abesifazane abahlala eTsholotsho esabelweni seMathebeleland North balima izilimo lemibhida etshiyeneyo ezivandeni ukwenzela ukuziphilisa, ukuvula amathuba omsebenzi njalo lokuthi kube lokudla okweneleyo esigabeni lesi lelizwe lonke jikelele. Okuningi asikuzweni kuEzra Chisas Banda esethulela lolu daba eseTsholotsho.
Abesifazane laba banikwa umhlabathi iCouncil kulandela ukuhlanzwa kwabo iTsholotsho Business Center. Bacela uncedo ukulandela ukungasebenzi ngemfanelo kwesikotsho abakakhona amanzi okuthelezela. Ukuzimisela kwesifazane beTsholotsho bengabhadalwa ukulondoloza iTsholotsho Business Center ukuthi ihlale ihlanzekile kwenza iCouncil esisiqinti ibaphe umhlaba ukuthi balime izivande baziphilise. Unkosana Justina Nkomo ngomunye wamakhosikazi la.
Ala lati sikulolunye uhlelo lapha sibini lesizwela bethi ah njoba lisebenza lihole so singena sibinike ingadi laphana limela lithengise lithwele isawudo lithwele ithwele loku nolokhu jwalinganabantu siyasebenza siyadobha siyaklina kwapha iTsholotsho yini iTsholotsho yonke besesi sisela izulu ngolwesithathu kade siklina sakhatha ngo-2012
Unkosikazi Mavis Ndlovu ugcizelela amazwi kamankomo.
Ngingumama lapha eTsholotsho, sileqembu labomama sizilimela sisenza iproject yokulima lapha sihlanyela imbhida, siphilisa abantwana kuyasinceda kakhulu ngoba siyathola imali, sigcine imuli zethu. Sasifuna ukuhlalela izandla njengabomama.
Belima kunje amakhosikazi la sehlutshwa ngamanzi okuthelezela ngoba isibholane sawo asikhiphi kuhle amanzi. Unkosikazi Gladys Mathema ucela usizo.
Sizo kade lidingakala baba umgodi lo usunzima siyakotshoza ukuthi ngakade singasizwa njengento ekade ngaba lula nje ukuthi amanzi ethu siwathole lula esisithi kube kungaba ngcono awusunzima and amanzi asaphuma khonapho ungakotshoza kapho ukuthi amanzi azayiphuma khona
uthatha isikhathi
manje bantu nabangomama
Ugogo uMaphayisi Vanda ngomunye laye olima sivande sakhe ukhala ngesandla esibuhlungu ukugayisa isikotsho.
Ukhoshoza tanga tise ukhoshoza ngalo yami siqanda mo ukhoshoza abantu. Hayi hayi hayi. Ufume imazi masinya futhi umgodi wakhona.
Ukhoshoza ngiphile sengiphele lapha sengifodola.
Hayi siyakuthatha baba. Siyakuthatha. Yes, sisi yini yakho sisiyafika lapha kwakho ukuthi ubintinga afa. Sithelele. Ngoba kwapha nguye umuntu wakho umbhedo, nguye umuntu wakho umbhedo.
Ikhansi lesitibi seTsholotsho itshayela imali yokugebha amadamu ukuze yandise amanzi kubahlali balindawo. Ukhansila ka-Ward 12 egoqela iTsholotsho Business Center, uMnumzana Kid Nkomo, uthi inhlelo zabo eziningi bancediswa izizalwane zakulumhlubu lwezihlala kwamanye amazwe.
Amadamu lawa sasikhuluma le-community, then bese ngisenza i-group with abafana basegoli because they are the only source of money. Lapha vele ekhaya imali kayikho. East South Africa main. Mina vele actually program nami mina I believe ukuthi ilizwe liyakhiwa ngabanikazi bayo. So what I do, singaba le project esifuna ukuyenza, siyakhuluma nabantwana abasemazweni ngoba yibo vele abalemali.
Isimo somnotho sizima kwamagama kodwa amakhosikazi eTsholotsho bathi ukukhala akusizi njalo bathi vuka uzenzele akunkwali yaphandela enye. Bayalima bethengisa imbhida bagcine imuli zabo. Yimala yesizwe 7 eTsholotsho ekhona mu Ezra Jesus Band.
Amankampani ayemba amatshe aligugu athi ahlangane lodubo lokusebenza ngesikhathi kuqale ubhubhane lwe-COVID-19. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekubulawayo.
Sikhuluma nje umanyano wamankampani ezokwemba owe the Chamber of Mines of Zimbabwe uqale umhlangano ophathwa kanye ngomnyaka othiwa indaba eVictoria Falls ohlafuna indaba eziphathelane lezokwemba amatshe aligugu ikakhulu igolide lomnotho oncedisa abembayo. Lonyaka amabhizimusi embayo aphakathi njalo kokulungiselela umbukiso we-mine entry kunyanga ezayo ngemva kokungabukisi ngenxa yokuchamuka kwegcikwane le-coronavirus. Umqondisi weZimbabwe International Trade Fair uMnumzana Nicholas Ndebele uchasisa kabanzi ngombukiso wezokwemba owe-mine entry athi besebele minyaka emibili bengawuqhubi.
Ya thaba ukudazisa ukwazi uZulu ukuthi i-mine entry isiphendukile ngemva kokuba singabilayo okweminyaka emibili edlulileyo kubangelwa umkhuhlane we-COVID-19. Esikuthabelayo ukuthi i-mine entry iphenduka nje ngemva kokuba sesike saba lembukiso elikhulu emibili ye-ZITF esithemba uZulu uzavumelana lathi ukuthi khona iphumelele kakhulu. So i-mine entry ikhangelele kakhulu i-industry ze-mining, i-industry ze-engineering, i-industry ze-transportation. So sithe thina mhlaka 20 to 22 July sizakuba ne-mine entry vele ngenjwayelo siyasukuba nayo ngaleso sikhathi. So thina sikuyihlela ama-events ethu ku-traditional calendar yethu esifanayo.
UMnumzana Ndebele uqhubekele phambili esithi amalungiselelo ombukiso wezokwemba asefike esibangeni esiphezulu kusuka kumbukiso oseVictoria Falls.
Lo nyaka indikimba yalo mbukiso ngethi explore, extract, expand towards sustainable mining value chain. So sihloko siqhubeka ngendikimba yema-value chain. Ikakhulu khathesi sifokase ku-mining industry. I-industry esinazelela ukuthola iqakathekile kumnotho waleli lizwe. Ivelile target yayethu $1 billion. Siyabona ukuthi khona kuningi okwenziwayo kule industry. So thina silethe lombukiso ukuthi abakule industry babe baxoxe babelane ama-experiences abo, babuzane ukuthi khona kuma-policy makers ukuthi kungenzakala kanjani ukuthi khona siyashivele i-target yethu yabo abayedele bazibekeleyo ne-$4 billion economy by 2023. So yinjongo yalo mbukiso ukuthi thina njengama-organizers ukuthi thina silinike platform yokuthi khona lihlangane lixoxe libonisane
Unkosikazi Agnes Ndlovu uthi loba lithengwa kuhle igolide ukuqansa kwentengo yempahla ezehlukeneyo ezisetshenziswayo ukwemba kululaza intengo yegolide.
Siyakhonona kakhulu ngoba na ungazi ulizuza igolide lakhona. Bulaba abayibo kuthiwa bayathenga wona la amabhayazi angikhona adlilibezela. Umuntu wakhona ufuna ukuwuthengela ngentengo ephansi yena ngapha ezozuza inkalakatha yemali. Bala maphegi sibili kuyabe kusetshenzwa emaphegini. Bathi ukudlilibezela kukhona isebenza sizuzi lutho.
Ukwemba kuphathisa umnotho welizwe ngenzuzo efika phose isilinganiso esingamashumi ayisithupha ekhulwini i-60%. Ngimele umsakazo we-Studio 7 koBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Amakhansila edolobho leHarare avumelane ukuthi kucitshwe isivumelwano sokupha umsebenzi wokulahla izibi inkampani elomunye wabaqondisi engundodana kamongameli Emmerson Mnangagwa. Ikhansili yenze umhlangano wesiphangiphangi lamhlanje yamisa linkampani ukuthi iphiwe imali eyizigidi ezingamakhulu amathathu $344 million. Good Life Talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sixoxa ngokuqonga kwentengo ezitolo. Bayajabula abanye abantu ngokwenziwe ngamalunga ebandla leMthwakazi Republic Party abatshengisele ngolwesibili esigodlweni selizwe leSouth Africa ePitoli lapho ahluthune khona iflegi yeZimbabwe ayinyathela asephanyeka eyawo kulindawo. Bakhona njalo abakhala ngokwenziwe ngamalunga ebandla leli abathi akumelanga kuchaphazwe iflegi yelizwe. Sokulesikhathi amalunga e-MRP anika isigodlo lesi incwadi ejulileyo eveza ukuba bathwele nzima eZimbabwe okwabulawa abantu abafika inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 ngesikhathi sombhuqazwe weGugurahundi. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Nkululeko kwabalanda mathe olandela izombusazwe endawonye lomnumzana Joseph Chuma owake wamela iphelandaba Mpophoma edalele ePhalamende engowebandla leZanu PF. Umathe usungula lingqoqo.
Nxa sikhuluma ngefake ikhuluma ngoPaul wesizwe into ehlonitshwayo ekuyinto yokugcina futhi ukuthi ungadlalela phezu kwayo. Kodwa umuntu ungambona eseze udlalela phezu kwayo kusho ukuthi udale khala engahloni.
Chuma, wena ukubona njani khonokho uyakukhuluma lapho gobalanda ukuthi kanye abantu laba bebengaphendulwa izikhalazo zabo ikhobe kwenzeke khonokho?
Ukuqashe kuhle ugobalanda ekubeke ubana iflegi into enjani njalo ukumi njani. Ungabona umuntu noma ulezikhalazo zakhe angaziphedulayo ke ezingazwakaliyo sesezinto enjalo uvele umuntu abona isikliwe uvele yabe isigadi. Ukwenza njani khonokho ukuthi yona into nxa kulento embi usuphindisela ngenye into embi uphuma into eqondileyo yini na?
Mr. Chuma, mina ngiphila lapha ezweni leSouth Africa. I think manje sengijikela 20 years. Ngokuhamba lami embassy esikodlweni, isigodlo sidalelwe ukuthi ama-diaspora abantu abasenzweni behambe behambisa izikhalazo zabo, inhlupho zabo. Even one day akukhulanga ngakabona u-ambassador ayiphuma phandle ezokhuluma labantu. Abantu uma befika into yenzayo uyalokha igesi azilokhele phakathi angakhulumi nabantu. So uthwani kono?
Ye, uthwani kolite kono?
Foke ukhipha isilegi kwabalanda uyinyathele phansi uyisuse ufake isilegi leyo emthwakazi yikho yini okuzasa abantu yimbo yikho ozaphendula abantu kumbe yikho ozayenza njani? Kuba njengoba usitsho i-embassy yindawo yokuthi ona wonke umuntu osezweni lalelo afikele khona xa elezikhalazo kumbe elalokhu afuna ukuthi aboniswe ngakho. Ngokuthi uma ukuthi una pho ukukhipha iflag ufake le yabo ukusolva lapho nami futhi umphindo lapho uqala
Thuma ngicela ukuthi uyakwazi ukuthi nomuntu omdala labantwana abantwana ungabavulelisa ngendlala ekugcineni bagcina sebeganga sebetontsha so yikho lokho ukuthi abantwana kudala bekhala bengaphendula orathi i-solution yini ukuze libone linalikuhulumende ukuthi labantu abakhalayo la
nxa umntana akho wena endlini ukulalisa ngendlala kumbe nxa wena ngubaba ongela care kumbe uthatha imali yalo usuyayiqeda emabhawa so mina umntwana abuye azokutshaya ngenye isibhakela yini kumbe akhiphe nendlela akufake phande ngenxato ezenjalo na
kutho kona phela ukuthi ungubaba ongalike care umntwana sezegcina ebonti into engasoluva ngcono lugoo
ye
kodwaaa nxa wena ungubaba onjalo umntana somele abesithi ona hhayi uyenze kuhle sili wafika wamtshaya umdala wakhe wamkhiphela phandle wegedi simqezele uzandla umntwana sithi hhayi kuhle sili umntana uyenze kuhle ngobaba wakho lovele kalakhanda umntu osiledakiwe
Thuma, alright, babu Thuma lina belisithi kwenzwe njani ngoba phela kudala akusi MRP kuphela maningi ama-organization ahamba laphayana kulokhu kwenza njalo isento itoya kujika kusebenzimadla imali laphana ipetroli yadura manje ukudriver from Cape Town isiya ePitori usiya umuntu engakuphenduli azivalele so lithi ukuthi kade kufanele kwenze njani
kule ndlela intoezinto ezilungiswa ngazo ngoba lowu ambassador nxa ekhona beSouth Africa urepresenta upresident ngapha eZimbabwe angithi nxa kuthi kona yena kafuni ukukhulumisana nani kafuni ukubonana nani likhona ngapho kutho ukuthi uyabe sehluleka umsebenzi wakhe njengo-ambassador ngoba kumele abe ngumuntu oba yibuso bukapresident yikumela kwahulumende weZimbabwe ekhona ngapho eSouth Africa ngalo-ke nxa libona into enjalo isizakala lilemvume njalo lelungelo elobisa udaba olunje central government lapho yikho khona amele aripote khona kule ministry of foreign affairs ikhona khonapha eZimbabwe akhona ama-channels ukuthi ivile ungabuyanga wena usuke e-Cape Town khona nje kusho ukuthi kuyabe ukukhatshana ipetli yadura uyakwazi ukuhamba ngento lezi esezikhona kathi sabo-intanethi lani utshaya ama-email akho usenzinto ezinjalo ufikise khona ukuthi hayi thina umuntu wethu ongapho omele ngabo umele uhulumente lo president asimbone uyazivalela uyazigiyela kubilwe kuhle ngendlela ezifaneleyo atsho ukukhile ifulegu uyigqoke phansi wenze into enjalo
mateuma le nto oyikhulumayo ilula uma ngayikhuluma ngomlomo kodwa akukho lula ubona kukuhle konkeyana sasihlangene ngemva ka-LVC labase-South Africa bekhona kugcwele kodwa kwaba kubi sebemangala bebona i-ambasi kwembasada sefika laphana abantu bonke bemtoyitoyela bemxhosha bethi abamfuni so konkeyana kuhle yini kini konkeyana
ye kuba khona bojobo
right u-ambasada wabuya kini kule mva ka-Elvis Nyathi lamtoyitoyela lamxhosha selifuna ukuthi libuye kuye la sesesaba phela usezivalela pho ukuthi kudala kube njani so anabona izinto kumele sizibhalanse both sides la uthi angaphuma afinyelele kini liyamdoyitela liyamxotsha nxa selibuya kuye ngapha isesicawuni ngxezizwenzi le efana lalenalene elenza laphana ebusetshi
Lo-ke ngumnumzana Joseph Chuma wake wamela iphelandaba impophoma icalele ephalamende ngowezanu p f endawonye lo mnumzana Nkululeko Gwabalanda Mathe okwamanje-ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende wele Melika
Mhlakameyi ngenyanga edluleyo uhulumende weFinland loweSweden balobele umanyano weNATO bedinga imvumo yokuba ngamalunga. Isizathu sokuthi amazwe la athathe leli nyathelo ngesokuthi umongameli Putin weRussia wahlasela eleUkraine kungelasidingo salokho. Amazwe la ayengayisiwo bangane lamazwe aphatheke kwezomvikela njalo akholwa ukuthi ukuvikeleka azakuthola engaba ngamalunga eNATO ngono kulokuphazamisa abakhokheli beRussia. Umongameli Joe Biden wamukele isinqumo esithethwe ngamazwe la. IFinland leSweden iqinisa iNATO njalo umanyano lo nxa uqinile futhi ubambene uba yinsika yokuthi elemelika livikeleke, kutsho umongameli Biden. langa ele Finland, lali buswange le Russia, njalo lalwa empini ezimbili lizimele, lalwisana le Soviet Union, eminyakeni eminingi edluleyo, eyinye impi yaqala ngo-1939 isiya ku-1940, eyinye ngo-1941 kusiya ku-1944, ngemva kwempi yesibili yomhlaba e-World War II, umnumzana Helsinki wagcina ubudlelwano bezomnotho le-Moscow, njalo engathathi uhlangothi. I-Sweden yazakala ingelabudlelwano lamanye amazwe kwezomvikela okweminyaka edlula amakhulu amabili. Eminyakeni edluleyo, abakhokheli bamazwe amabili leningi labantu babo abazange betshengise ukuzimisela ukuba amalunga e-NATO. Namuhla, lokhu sokuguqukile. Okuphuma empini ye-Kremlin eyahlasela i-Ukraine yikuthi umongameli Vladimir Putin ukhuthaza athi uyakwesaba njalo ayesithi ufuna ukukwenqabela ukuthi i-NATO ikhule. Ukuba khona kwe-Sweden le-Finland kuzaqinisa izomvikela zamazwe esigabeni se-Baltic okuyiyo abumba olunye ugatsha lwe-NATO, njalo kuncedise ukunciphisa amandla kunyathelo le-Russia elokuqhela kusukela e-Kola Peninsula kusiya esigabeni se-Arctic. Lanxa umongameli Putin etshengisa ukuba lodlakela, umanyano we-NATO ovikelayo njalo oletha ukuthula uzahlala uqinile. Umanyeni uyisibonelo kwamanye amazwe azimisele ukulondoloza abantu bawo kanye lobuzwe balo. Ukuba lamalunga amabili e-NATO enyakatho kuzaqinisa ezomvikela kubangane bethu njalo kunike isisindo kubudlelwano bethu. Namuhla kulambuzo ukuthi i-NATO kufanele ibe khona, iyafeza injongo yayo njalo iyafunakala okwamanje okwedlula ezinye izikhathi, kugqiba uMongameli Biden.
Kwezemidlalo, inkokheli yeqembu lomdlalo wenguqwele Highlanders lithi selimtholile umqeqeshi omutsha. Okuningi asikuzweni kuJoseph Njanji.
Isiphathamandla seqembu leHighlanders uRonald Moyo uthi umqeqeshi omutsha weqembu leBoso uzethula emphakathini ungakafiki ilanga langesonto lapho iqembu leHighlanders lizadlala khona lele Harare City enkundleni yeBarber Fields.
Into nje sifuna ukusiyazi abalandeli yokubana abebekwazi ukubana kusiyafika iSunday. I-team uzayo kunomuntu ohlezi ebhentshini ozayiqeqesha, kodwa ikakhulu umqeqeshi osenza bangokuphemanent umqeqeshi sesimtholile, sikhangelele ukubana simanivele kungaba kusasa, kungaba ngomgqibelo.
Umqeqeshi omutsha weqembu leHighlanders uza phambilini ukuba inhlanganiso ye-Premier Soccer League ikhuphe umbiko othi imidlalo izamiswa okwamaviki amabili. Njalo ophethe isikhundla sikamqeqeshi weqembu leli uJoel Luphahla uthi lokhu kuzaphathisa kakhulu.
I-break leyo ize ngesikhathi esihle kakhulu, i-service esikhangelele ukuthi la bafana abanani baqhulaqhula ukuthi bazaqina kancane, kwenze ukuthi mase siphenduka laphana bephenduke sebeqinile. Njalo also kuzasincedisa kancane ukuthi ma kula lapho kumele ukuthi sivale khona kulesikhala khona ukuthi sincedise ukuthi sikwanise ukuthi sidinge ukuvalisa, kwenze ukuthi sivale kuhle mase siphenduka laphana sinifishiwe i-team ethe sihamba kuhle ngaselasikhala ngasela abaqhulayo.
Iqembu leHighlanders kuyehlula ukuba litshaye ezwayo lonyaka, kodwa imvimbi yaleli qembu uPeter Mudua uveze ithemba elokuba nensonto bazathola imiklomelo emithathu.
Olumthethweni yokhosi ethibila manjalo isikhathi sonke sikhona abeshisa sama-players ofanisiqiniseka zomsebenzini lungiselele kuhle ukuthi igimbezini amafenzeni abuye wonke azosapota kwezinzipinitelpons ngesihamba ubreak.
Imidlalo yesigaba seKasilaka Premier Soccer League iqala kusasa emini lapho iqembu leHadayi lizadlala khona leBulawayo Chiefs enkundleni yeNational Sports. Kumidlalo yangomgqibelo iqembu leRentals lizemukela eleZBC Kariba ngaseNational Sports Stadium, eleBulawayo City lizadlala leBack Rhinos ngaseBarber Fields, ukuthi eleCranbourne Bullets lizadibana leFC Platinum ngaseSakuva. Ngesonto iqembu leCape United lizanqikelana leDynamos ngaseNational Sports Stadium. Iqembu leManyika Diamonds lizadlala leTenex ngaseSakuva. Iqembu leTriangle lizadlala leChicken Inn ngaseKipo, ukuthi eleWawa lizanqikelana leNkezi Platinum Stars ngaseAscord. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke. Olivalelisayo igama nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-6:30 ekuseni.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.